So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uchothoza umongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump ngokumisa usizo lwemali ebiphiwa ele South Africa ngele Melika phezu komthetho omutsha.
Siyakwazi ukuthi lapho kulesinkwa khona omunye angazama ukusondela acine esefuna ukuhlephuna lapho angamelanga ahlephune khona, abantu bajayele ukuxabana.
Kuyaqhubeka ukuxokozela kubandla leZANU-PF kulabathi umongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni, abanye betshaya phansi ngenduku besithi kabakuvumeli lokhu.
UJanuwari kube lezulu elihle kakhulu, sikhuluma nje kathesi ngendlela osokukhwamalale ngayo emasimini sokukubi.
Abanye abalimi bathi sezisitsha izilimo kwezinye izigaba zemathebelelende ngenxa yokusilela kwezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usechothoze umongameli weMelika uDonald Trump ngokumisa usizo lwemali ebiphiwa ele South Africa ngele Melika phezu komthetho omutsha wokwaba kutsha umhlabathi. UMnangagwa utshele intathelizindaba ngempela sonto esanda kuvela emhlanganweni omkhulu owe-SADC East Africa Community oqhutshelwe kwele Tanzania ukuthi inkokeli yeSouth Africa leZimbabwe ilabantu abalwela inkululeko, ngakho akuqondanga okwenziwe nguTrump. Uthi isenzo sakhe lesi siveza ukuthandwa ngabahuquluzi benotho. UTrump wethule umthetho wokumisa uncedo lwemali esithi umthetho omutsha weleSouth Africa uza kahlameza abamhlophe abalamaplazi, waphinda wathi abahlutshwayo balakho ukuphephela eMelika. EleZimbabwe lahluthunela abamhlophe amaplazi kusukela ngomnyaka ka-2000 okwacaphula amazwe angentshonalanga. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngicabanga ukuthi bekulindelekile ukuthi uzakhuluma ngale ndlela, ikakhulu ngoba lokho okukhulunywa ngakho kuthinta izijeziso zenotho, kanti eleZimbabwe namankampani eZimbabwe labanye beZimbabwe abasezihlalweni bake baba ngaphansi kwezijeziso zenotho kumbe basesengaphansi kwezijeziso zenotho. Ngakho-ke bayadinga ubudlelwano kakhulu lalawo mazwe abesetheswe izijeziso zenotho, okuthiwa ngesiNgisi solidarity. Ngakho-ke kawumangalisi kakhulu ngoba kuthinta uhlanga, kuthinta umhlobo, kuthinta umhlabathi, kuthinta njalo ele South Africa ngendlela enkulu kakhulu ngoba balilwela ilizwe leliyana bethathelwe umhlaba ngendlela enkulu. Ngakho-ke ukusondela kwakhe kubo kuyindlela layo yokuthi abeseduzane nabase-South Africa ahambisane lalokho abakuzwayo ngalesi sikhathi.
Udaba lolu oluphakathi kukaRamaphosa lo mongameli Donald Trump, kambe luzaphela njani njengoba sesibona-ke umongameli Emmerson Mnangagwa engenela kangaka? Kuyaphela sokutheni, kuyathwani khonapho kuncu?
Ukungena kukamongameli weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa angiboni ukuthi kuzaletha inguquko engakanani. Ngicabanga ukuthi izitsheso zenotho eziphathelene lalokho okwenzakala e-Israel phakathi kwa-Israel le-Hamas zizaqhubeka zikhona ngoba siyakwazi ukuthi uTrump useduzane kakhulu lo-Israel. Okunzima kakhulu ukubona kuqhubeka kodwa kusengaqhubeka izitsheso zenotho eziphathelene lomhlaba e-South Africa kakhulu ngoba sekuvezakele ukuthi uMongameli uTrump wakhele phezu kwalokho okungamiswanga kahle, information erongo angayiphiwanga ngendlela efaneleyo. Kanti ke lamaqembu aphikisayo kunye le-DA selishilo ukuthi hayi alivumelani lalokhu okwenziwe nguMongameli uTrump. Kodwa ke siyamazi uTrump ukuthi unjani, usengaqhubeka ngazo lezi zithetho zenotho, kodwa ke ziyabe zizakhitshwa nxa ngicabanga nxa zizaqhubeka ngulozi alandela wemelika kakhulu nxa kungenwa ama-democracy.
Kuyo pambili ubona zani izwekazi le-Africa lilakho na ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwelamelika?
Yebo, izwekazi le-Africa liyakwazi ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwamanye amazwe, and sekuyisikhathi ukuthi abantu bakhangele zona lezo zinto ngendlela enkulu kakhulu. Ngokuba kakho umuntu wakwathuthukiswa yikuthi amukele abe ngukhamsangithele, kumele sisebenzise leze zethu ama-natural resources, sisebenzise ingqondo zethu, singabe sicela singabe siphiwa. Ukuze kwenzeke khona lokho kudingakala ababusi abalomcabango omuhle obona khatshana, abangathandi ukucela, abangathandi ukwebiwa kwezemvelo lemali yabantu, i-corruption, abangabusikabe abantu, abahlonipha amalungelo abantu, ukuze abantu bangajoni bebhizi ngezepolitiki kakhulu bacabanga ukuthuthukisa ilizwe. Kuza kwenza ukuthi siye phambili, kumiswe izimpi e-Afrika, kube lokuthula, sike sicabange sisebenze ndawonye. Singakwazi ukulithuthukisa izwekazi le-Afrika singacelanga, kodwa kuzadinga abaholi abacabanga ngendlela entsha kulaleka dikhona eqhubeka ikhona namhlanje.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, njalo ubekhuluma ecingweni kobulawayo lo Gibbs Dube we-Studio 7.
The Voice of America.
Kuyaqhubeka ukuxokozela kubandla lezanu PF phakathi kwabantu abasekela uMongameli Emmerson Mnangagwa abathi kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028, lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Abafisa uMnangagwa eqhubeke esembusweni bathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe. Kodwa abakuphikisayo lokhu bathi abasoze bakuvumele. Namhla uMnangagwa lomsekeli wakhe uChiwenga bebengcwaba iqhawe lesizwe uMnumzana Tinaye Elisha Chigudu eNational Heroes Acre eHarare. Ababili laba babikwa bengasaboni ngasolinye njalo kulokufuthelana phakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Amaqembu lamaqembu vele kukhona ukuthi nxa abantu bebabili bebathatha kusiya phezulu abantu babe lakungazwanani. Kodwa okunye kumele sikunanzele ukuthi nxa sesingena kwezombusazwe abantu bahlala bedonselana kungenxa yokuthi lowo lalowo ufisa ukuthi angene asondele esinkweni esingabe sidliwa. Kodwa ke nxa sikhangela amabandla ayiwo akhona kathesi ngakunanzelela kakhulu, abaningi badonsa omunye enanzelela ukuthi ubani angasuka kuleyana indawo lami nzasala mhlawumbe sengisegcekeni entweni engiyenzayo, abantu bagcine sebenanzelela ukuthi mina besenza into engaqondanga. Abanye njalo bangabe bedonsa befisa ukuthi okhona kathesi aphume kungene lo abamfisayo mhlawumbe lawa bangasondela esinkweni lesi esidliwa ngabanye bona behlezi khathani.
Kodwa nxa sukhangele Dube khonokho okwenzakalayo kambe kuya ngaphi?
Ekugcineni kwakho konke kuveza ukubana abantu ngaze kube le mthetho kule ndawo. Nxa singakhuluma ngesisekelo sombuso, abantu abaningi lanxa sibhalwe kabafisi ukuthi basilandele, so iningi labantu kuveza ukuthi balesifiso sokuthi isisekelo sombuso singalandelwa as long bona bethola lokho abakutholayo. Kodwa kugcineni kungagcina kudala ingxabano ebantwini kade bephila bendawonye ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi lapho kulesinkwa khona omunye angazama ukusondela agcine esefuna ukuhlephuna lapho ongamelanga ahlephune khona abantu badale ukuqabana. Ngokunjalo ke le mabandleli khonoko kukhona kuyagcina sokulokuchithekana ukuchithana kwakhona okungamnandi ngenxa yokuthi abantu baze beqabana becabanela isinkwa leso abakhangela ukuthi basihle. Ngaso kusiba njalo ke ilizwe kalisayindawo, ilizwe selisima ndawonye sokubuyela khona konke esikubonayo emazweni okulokuqabana khona njengabo DRC njengabo Mozambique la kwezinye indawo because nxa abantu abayiba abaphethe intambo zombuso kumbibandla eliphethe intambo zombuso lingasazwanani ugcina kulimala abantu ugcina kudubeka abantu yikho lapho siyagcina sikubona.
Ye siyabona njalo abalwa impi enkululeko labo kulabanye abangapha kuchiwenga kube labanye abakumnangagwa akungene khonapho sizitshona kubona njani khonapho
kukabili khonapho la kungakukhangela abanye nxa bebona esingathi ngumsekeli kamongameli baye bebona umuntu olisotsha abalwe laye awuseduzana abasamkhumbula kube sokusithi abanye nxa bekhangela umongameli laba babelaye egangeni lawo babona umuntu abake baba laye ngesikhathi kusalelwa impi enkulumo babaye bahlangana laye ejele ngesikhathi bebotshiwe. So khonokho ke kumele sikuqaphele ukuthi lo lalowo sekela umuntu ekhangela ukuthi yena wambone ngabi. Kodwa ke ngezinye indlela futhi singakukhangela uyafika ukuthi bakhona abanye abaye bebasebenzisa wena lawa abalwelwenkululeko laba njengama-proxies esikhangela ukuthi kungona umuntu abefuna ukulwa impi yakhe esebenzisa abantu abangayisuye kodwa ebathuma besiya phambili ukwenza ukuthi bafike benze ukukhokozela ukuthize mhlawumbe laya besebona ukuthi kambe kungenzakala so kungahamba nje singathi ukutest ama-waters funa ukubona ukuthi laba bangakhuluma bathi i-reaction ithini labana bangakhuluma bathi i-reaction ithini kodwa abanye babo hhayi bakhuluma sibili ngendlela evela ngaphakathi ngenxa yokuthi ungabakhangela abaningi babo akutshengiseli ukuthi ngabantu abalwela ilizwe ngendlela abadubeka ngayo so abanye bakhuluma kuvela ngaphakathi sibili kuyiqinisa ukuthi baye befuna ukuthi kube le nguquko ethize abaye beyikhangeleli lokuthi bananzwe njengabantu labo abalwela impi yenkululeko.
Umnumzana Thembelani Dube ulandela ezombusazwe ezimele. Ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Abalimi endaweni ezitshiyeneyo zeMandebeleni ezigoqela eLupane, eGwanda, eCholocho, eNsiza lePlumtree vathi sezisitsha izilimo ngenxa yokuswelakala kwezulu. Vathi kwezinye indawo likhizile nje okungatsho lutho izolo. Sixoxe lo mnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala eGwarayi eLupane.
Kuyadanisa kakhulu osokusenzakala ngomkhathi kulamalanga. Izulu beliqale linetha kuhle kakhulu izigaba eziningi zelizwe. Osekukhona uJanuwari kube lezulu elihle kakhulu. Sikhuluma nje kathesi ngendlela osekukhwamalale ngayo emasimini. Sokukubi, sokukuba kusamanga kuhle endaweni eziningi ezivandeni lapha. Abalimi bayakhala, bayakhala umumbu omningi usubhaceka. Okudanisayo besifakile ama-fertilizer la okuzalisa la. So sikhangelela ukuthi uFebruwari uzaba lezulu. Nango ke uFebruwari uthwasile, komile, komile.
Emadlelweni ke baba Moyo kumenjani khona ngapho?
Vela kusamaka kuhle egangeni lapha inkotha ezifuyo isichile. Okukhombisa ukuthi abantu abalimi kumele ukuthi bethathe inyathelo. Nxa kungaqhubeka kunje, siyaxwayisa abalimi ukuthi ababuthe khonoku okuzabe kukhona emasimini. Ukwenzela ukuthi kuncede izifuyo phambili ngoba hayi umkhathi awusamanga kuhle, awusamanga kuhle sibili. Hayi indlala adi khona last year ngesimo sokuhamba ngaso lesi kukhanya kuzasiphinda. Okutho ukuthi nxa kungasiphinda kuzaba kubi ebantwini, ezifuyweni, kukho konke nje. besikhangela amalanga wonke layo ukuthi izulu leli lizakuna, kodwa hayi, indlela sokudonsa ngayo hatshi. Ilanga liyachisa kakhulu, singazi lezi ezincane abantu abalimela muva, indima zemuva lezi ukuthi kumbe zizalunga, kodwa akuthembisi, akuthembisi sibili.
Umnumzana Thembelani Moyo ngomlimi ohlala eGwarayi eLupane enyakatho eMandebeleni ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi uzimisele ukukhulumisana lo mongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokumisa impi ephakathi kwelizwe lakhe lele Russia. Sokutholakale izidumbu ezingamachumi amahlanu enkangala kwele Libya ezangcwatshwa ethuneni linye. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu laba babezama ukuya kuzwekazi laseEurope. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika. Iqembu leFiladelphia Eagles yilo elithethe inkezo yomncintiswano weSuper Bowl izolo ngemva kokubhaxabula iKansas City Chiefs nge-40-22. Umongameli Donald Trump ube ngumkhokheli weMelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukuyabukela lo mdlalo enkundleni, njalo ubesekela iqembu elinqotshiweyo. UTrump uphume umdlalo ungakapheli ngoba iqembu lakhe belichona. UTrump usole inhlanganiso elawula lemidlalo iNational Football League ngokuguqula imithetho yalemidlalo esithi isibulele umdlalo webhola eMelika. Kodwa inhlanganiso le ithi yaguqula limithetho ngenjongo yokuvikela abadlali ekulimaleni. Sixoxele omunye obukelela umdlalo uTim Moringayi.
Umdlalo wayizolo oyeKansas leFiladelphia Eagles, bekungala okuningi engakukhuluma ngakho ngoba ubusuphelile within the first half. IPhiladelphia vele ibuye ilungiselele ukunqoba. Ngoba siyakwazi ukuthi iKansas City Chiefs ibisizama ukuba the only team in the history of the National Football League to win 3 Super Bowls in a row. Akuzake kuyenzakale khonokho ukuthi i-team iyawina the Super Bowl 3 times ngoba kunzima considering ama-teams angkhona and the competition.
Sibone uTrump esiba ngumongameli weMelika wakuqala ukuya enkundleni yebhola isiyabukela iSuper Bowl. Ungathini ngalokho?
Umnumzana Trump vele izinto as a entertainment yiyo azithandayo. Siyakwazi ukuthi as a businessman wayesupporta ama-sports amaningi, and abangani bakhe abaningi they are from the sports arena, o-Mike Tyson, o-George Foreman, labo Muhammad Ali. Vele khonokho uhlanganisa yonke imidlalo yonke, he is a favorite fan. Yena wake waba ngu-commissioner we-USFL eseyithengile laphana in the 80s. So kathesi is a vested interest engumongameli welizwe at the same time.
Si muzwe njalo uTrump echothoza ukuguqulwa kwemithetho yalomdlalo esithi awusahlabusi. Ukubona njani lokho?
Ukuthi kavumelani lama changes awe NFL. Sometimes ngiyabona ngathi umdlalo lowo has become faster and more dangerous than owakwenzakala kudala. Siyabona ukuthi sebatshintsha ama dimensions le safety protocols ezama helmet angkhona. Ngoba umdlalo wangkhona unjenge rugby, but ukuthi abantu baba reckless mabe gqoka ama helmet besithi they are protected, but the injuries are much more worse ngoba you don't have the withhold eyokuzimisa ma uchallengeana labantu. So it's a continuing conversation ngendaba zona lezo ukutshintsha imithetho yangkhona ukuthi abantu bavikelwe ama injuries. But I think umdlalo we-NFL wakathesi ngathiwa it's watered down kakhulu. Kumele labo bazame ukubisela some other rules ababelazo kudala, so it becomes entertaining. Siyakubona ku-basketball ukuthi ama-fans asabukeli ngoba ama-referees they are over refereeing ama-games, so akusachazi abantu abaningi. So hayi, khonapho ngiyakubona lami ukuthi too much regulation ayisoze yaletha abantu abafuna ukubona ibhola ele-NFL abaningi.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kwezempila kahle namuhla sixoxa ngomkhuhlane wesihudo oqhamuka ikakhulu ngesikhathi sezulu kumbe lapho okungela manzi yahlambulukileyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempila kahle kobulawayo bakhuthaza uzulu ukuba ahlale ehlanzekile lokuthi engahlaselwa isihudo agijimele esibhedlela. Bathi kuqakathekile njalo ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokudla ukudla okuphekiweyo. Kunyanga edluleyo edolobheni leli kube labantu abaphansi kwechumi abahlaselwe isihudo, njalo ugatsha lwezempilakahle uhulumende weJapan iUNICEF leWorld Health Organization baqhuba inhlelo zokulimukisa uzulu ngomkhuhlane lo eZimbabwe. Udokotela Mafio Siyamuchembu ophethe isigaba sakobulawayo uthi kunengi okudala umkhuhlane lo.
Kobulawayo silo hlupho lokusilela kwamanzi okusebenzisa ezindlini la ukunatha. Silalo njalo uhlupho amasewage acina esephuma emapayipini okumele ehambele khona. Ukuna kwezulu kuletha amanzi ezizibeni kodwa amanzi angalungelanga ukunatha.
Udokotela Siyamuchembu uthi kumele abantu besebenzise amanzi ahlanzekileyo.
Ngenxa yokusilela kwamanzi sithola ukuthi abantu balakho ukusebenzisa amanzi la angahlanzekanga ukuthi bethole amanzi okunatha, ukuthi bethole amanzi okupheka ngawo lokusebenzisa nje ezindlini kona engahlanzekanga. Ukusetshenziswa kwamanzi la angahlanzekanga kuletha imikhuhlane yesihudo efana nabo-cholera.
Udokotela Edwin Mzingwane okhokhela uhlangothi lwezempilakahle kobulawayo ugcizelele esithi umkhuhlane lo welatshwa ngendlela ezichiyeneyo.
Kutsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuthi isihudo singamhlaseli kumbe singambulali kumbe singamgulisi kakhulu, uqakathekile ukuthi aqhubeke enatha amanzi, angaba ngamanzi aletshukela letswayi kumbe ngamanzi nje kumbe okunye okunathwayo ukuze abuyisele amanzi lawa besethe aphuma emzimbeni. Nxa usiya phambili agijimele emtholampilo lapho abangampha khona amanye amanzi njalo kumbe baze bawafake emthanjeni esikuthi yi-drip ngesilungu.
Sixoxe njalo ngodaba lolu labahlaselwe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Nonhlanhla Mlilo ohlala eBurombo Flats uthi ingane yakhe ibiphethwe isihudo.
Kuviki edlule sike sathwala nzima umntwana esetshaya phansi laphezulu. Wanceda ukuthi sibenzele i-salt and water solution saphinda samusa ekilinika besokubuya.
Ugatsha lwezempilakahle lusebenzelana leWorld Health Organization leUNICEF babika ukuba kumnyaka odluleyo eZimbabwe kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,000 abahlaselwa isihudo kwabhubha abangamakhulu ayisithupha 600. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe.
Icele lebandla le-Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithe kumele ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu athonisiswe ngolwesithathu phezu kwecala lokuzama ukuguqula ubukhokheli bamalunga edale lephalamende ngokungemthetho. Isikhulumeli seceleleli umnumzana Willius Madzimure uthi uzajeziswa kabuhlungu uChabangu engekela ukuya enkundleni yokuthonisiswa kwecala lakhe. Kodwa umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaChabangu uthi kabavumelani lokukhulunywa libandla likaNcube.
Awukhulumi ngokuthi umuntu abuye ku-disciplinary hearing ungamtsheli ama-charges akhona, ungadinganga i-report yokuthi aphendule. Njalo ubuye lo muntu okuthiwa ngu-abita ovele egangeni ukuthi ukhethwe nguvani, ubhadalwa nguvani akwaziwa. Hhayi, lokhuyana kudlala lokhuyana. Nxa ukhuluma nge-disciplinary hearing kufuze kube proper. And i-disciplinary hearing ayenzelwa in some place eHarare. Kufuze kuye emahofisini e-triple C ngoba lwana kuthiuse kwenye indawo emathokothokweni khona le Harare lapho kuthiwa kuzayenza khona i-disciplinary vela kula hearing enjalo.
Paul izakwenzani lo Chabangu khona?
Osebhalelwe incwadi ubaba lwana ukuthi atsho ukuthi ungubani, uvela ngapho, ukhethwe ngubani, ubhadalwa ngubani ukuthi azoyenzani. So into leziyana ziqakathekile, kungakakhulunywa ngokuthi i-disciplinary hearing. Kuzokhuluma ngokuthi ama-charges athi angena ku-hearing yiwaphi, evela ngaphi, kube le report. Ngoba laye ukuthi apho nguvele egangeni khona le mathokothokweni esithi ule authority yokuthi azopreside over some hearing, no, akwenziwa njalo.
Siyakhumbula ukuthi uChabangu kwathiwa ame ukuthi abe sebenza le bandla le-CCC likhokhelwa ngumnumzana uRashman Ncube, lakho khonoko asikho kungena kukhonoko abakudingayo.
Asikwazi umuntu lo phela vela simazi umuntu othu vele ekhangeni angithi othu ozo preside over a hearing. You don't do that. There are proper processes that you have to attend to angithi. And njobe sithi arbitrator kumele kuvunyelwane phela ukuthi arbitrator kuza kuba kubani. You can't just go and pinpoint somebody khona le emahlokothokweni abuye sithi ngu-arbitrator. No, akusebenzi njalo.
So singathi uJaba ngahambi vele kukhonoko.
Well, kule communication esiyenziwe to this guy, we'll take it up from there.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu yena uzithi ungunobhala jikelele wecele lebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sizwe imbiko yenu.
Studio 7, siyakhala besicela indlala amavoice ethu sinathi siwezwelana abantu bamame. Siyakhathala, sisikhathele, sila egoli, safuna ukuba lapha egoli. Akunamsebenzi, abantu abaningi sebephila ngobusela la, sephila ngobusela ncwadi akunamsebenzi. Ekhaya ngale into ziraithi, gold elikhona, yonke into ikhona, kodwa umuntu oyinhloko, inhloko yelizwe nje kuphela ehluleka. Ehluleka vele umdala wehluleka, umnanga kwasufihla amanga, ukukhuluma amanga wehluleka kubaba lo. Zanu doti vele since ubaba esaphile ngakashoni nami sakhula semncane izanu yelo gidoti namanje ugidoti sengiphuma intshebeni la egoli zanu doti qala idlala amavoice lawo amamele izimbabhe iholile manje
basakazi boka studio 7 abenza umsebenzi lohlonze. Hey, nginkinga manje ngicela ukuchasiselwa ngepolitics yaseZimbabwe. Kuvele one day nje sasizwe two president ukubonakala enkayi ejotsholo emaTopo ePlumtree case eGwanda. Angeke uze uthi upresident uwabonakala endanzulu ezulu upani khona emakhaya. Ya, emakhaleni esandawana. Angakuze uthi uwabonakala endaweni ezingazulizo. Ukuwabonakala nje soluse emakhaya. Kodwa kwezindawo zaseZimbabwe emashonaland uhamba yonke indawo labathanda khona. Kambe khona kwakusukuhlanyela nje inhlanyelo yobandlululo. Ukubonakala sobala ukuthi kulabanye abantu kwenye ingxenye yeZimbabwe abazondayo. Kungani engafuni ukubavakatshela khona le? Linto engayisiyo khonapho bese ngicina.
Sibonge abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Kulive talk lamhlanje sixoxa ngokonakala komnotho. Ngakho lingayikatshana abalaleli beStudio 7. Sizipeta ke konapha ngokukhangela ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uchothoza umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokumisa osizo lwemali ebiphiwa ele South Africa iMelika. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.